Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kusene mthwakazo omuhle kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 8 kuLwezi 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Amabandla ancintisa kukhetho lwama-by-elections olokudinga amalunga ephalamende lamakhansila ezigabeni thize asekhankasela lolu khetho ngemva kokubhalisa enkantolo ye-nomination court izolo. Kambe isadaki sokumele ithathe manyathelo bani njengoba isithi siyamukele ngokusemthethweni ugwalo lwequla layo oluveza ukuthi ukhetho lweZimbabwe aluqhutshwanga ngemfanelo. Elinye ilunga lephalamende yeMelika likhuthaza uhulumende walelo lizwe ukuthi engavuseleli ubudlelwano leZimbabwe ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka ngokwephula amalungelo kazulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho lwama-by-elections olokudinga amalunga edale lephalamende lamakhansila ezigabeni thize athi asekhankasa ngamandla edinga usekelo kuzulu ngemva kokubhalisa labo abazawamela kukhetho lolu enkantolo ye-nomination court izolo. Ukhetho lolu luza kwenziwa mhlaka 9 ngenyanga ezayo kuvalwa izikhenxe ezivulwe ikuxotshwa kwamalungu ikuxotshiswa kwamalunga e-TRC ngumnumzana Sengezo Chabangu yena ozithi nguye unobhala jikelele waleli bandla. Ababhalise izolo bagoqela labo abaxotshiswe nguChabangu abahamba nomkhokheli we-TRC umnumzana Nelson Chamisa kanye labakucele likaChabangu labo ababhalise besithi bamela i-TRC. Lokhu kusho ukuthi kwezinye indawo ikakhulu koBulawayo kulamalunga e-TRC amabili ancintisa esikhundleni sinye okuyinto abanye abathi ilakho ukuphazamisa leli bandla. Abanye bathi ukulwisana lokhu kuzadabula ibandla phakathi kucine usiba lama-TRC amanengi njengalokhu okwenzakala kubandla le-MDC. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu yena othi uChabangu ulakho ukuphumelela alubana ethe wamangalela labo abaxotshisayo ababhalisele ukuncintisa futhi bengamalunga e-TRC.
Kungumbono wami ukuthi if eza kuyaphambili a-challenge ukufanele ukungena kwabo kulamathuba amakhulu okuthi uzaphumelela uChabangu. Why? Ngoba iphele sokuyaba lamandla ekhesi eyahlulelweyo ngabahlulelayo ukuthi nguye olamandla awokuthi asuse laba abasusayo wabisele mba. Ngoba ke ma kuyukuthi laba be-CCC abakaChamisa bazaqhubekela phambili kuyabe sokusenza kunganje ngamadlwane ukuthi labana abanye babizwa bakhutshwa ephalamende. Bethi bebiziwe bakhutshwa umthetho wavumelana laye bese uvunyelwa futhi labo abasho ukuthi bangene ngandlela bani akwenzi isensi. So kungani nje ngamadlwane kuyikukholwa kwami ukuthi amajani la azaphela kube le nto emkulu ekhanyayo lo muntu lokumuntu omdala. Kungumbono wami ukuthi uzanqoba ngoba useke wanqoba vele. I mean iparlamente ithe ma ithola incwadi yakhe ayibhalayo umdenda wayelalela wenza lokho okuthiwa yakwenza. Umongameli welizwe lezi zinhlangothi ezihlukeneyo ezombuso welizwe iparlamente executive kapresident eyakuqala iparlamente yathola incwadi yavumelana naye. Upresident laye washe wakhokela phambili wabeka amalanga awokhetho. Kanti-ke la makhothi lawo ayenza futhi ahlulela ngendlela ehambela. So angazi ukuthi yiphi iphakathi kwazo eyi-3s and ezavuma ukuthi uChabangu anganqobi. Noma nje into yakhona abantu bekhala besithi ayela mthetho ayela buntu ayela bukhulu ayela bomuntu omdala kodwa iza kuqhubeka injalo vele. uzanqoba uthaba.
Lokho kungabe kukhombani ngempumela yama by elections, kuyikuthi baphumelela ukuncintisa abaxotshwayo. Singabona bevotelwa ngobuningi babo kumbe kunqoba abakamnumzana Chabang. Mhlawumbe abezanu PF.
Ukuthi ngibani ozonqoba ke sokuzoba nzima ukuthi sibe kwazi ngoba ziyabe sezihlangene nje ngengxabangxoza yena le eseyenzakele. Kodwa ke kusobala ukuthi abe-CCC badabuke phakathi. Kuzaba khona abazofuna ukuthi bavotele uChabang kube khona abazovotela yona i-CCC ngoba ma ubheka kulokho okuthiwa i-social media kukhona abangamthandiyo uChabang abaze bamthuke mpela bambize ngamagama anzima. Kukhona abamthandayo. So ngezinye indlela kutsho ukuthi i-CCC sidabuke phakathi okunikeza ke i-ZANU PF ithuba lokuthi ithole amavoti azayenza ukuthi ingene ePhalamende ngoba i-CCC sidabuke phakathi. So angiboni ukuthi i-CCC singabuye ithole amavoti ekade wathole kuqala ngenxa yakhonokho ukuthi kulabanye abazoba sehlangothini likaThabang kube khona abasehlangothini lika le-CCC kaThamisa okukhozwe khonokho ukuthi sokunokudabuka phakathi. Indaba yakho liba nzima ukuthi usho ukuthi ubani ozophuma enqobile. Kodwa okusobala yikuthi yona i-CCC ayisoze iphumele le mpumelo efana neyakuqala. Akusize kube lula kubo njengakuqala ma kuyabe kuthiwe bayekeliwe bancindisa.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ucubungula ezombusazwe futhi wayengumgcini sihlalo webandla le-APA kwele South Africa. Ubexoxa lo sithandekile emhlanga we-Studio 7. Luqhubeka lusemlonyeni yabanengi udaba lomhlangano we-SADC Summit oqhutshelwe kwele Angola ngomgqibelo lapho abakhokheli bamazwe omanyano lo abamukele khona ugwalo lwequla le-SADC elahlola ukhetho lweZimbabwe laphuma lesinqumo sokuthi lolu khetho aluqhutshwanga ngemfanelo. I-SADC ithi yamukele umbiko ogcweleyo ngalolu khetho emhlanganweni lo kodwa ayitsho ukuthi akhona na amanyathelo ezawathatha phezu kwalolu daba njengoba iqula layo likubeka sobala ukuthi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle. Abanengi abavumelana lomkhokheli webandla le-TRPC umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kwaba lokuqilibezela kulolu khetho bathi umanyano we-SADC kumele uphoqe umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi enze ukhetho olutsha kumbe akhulumisane lomnumzana Chamisa. Kodwa abezanu PF bathi lokho yikuphupha. Sibuze ingcwethi ehlaziya ezombusazwe njalo efundisa ekolishini le-Wits University kwele South Africa uDokotela William Jethro Mpofu ukuthi kambe i-SADC kumele iluphathe njani lolu daba.
Esingakutsho ukuthi khona kuqhiyana nje kodwa ukuthi i-SADC okokuqala eminyakeni eminingi iphumele phandle yathi yona ukhetho aluhanjiswanga kahle ngoba vele imithetho eziningi zakuleli yalizwe aluhanjiswanga kahle kusukela ngo-1980 kodwa kuyaqala ukuthi i-SADC ingakwazi kwe-AU iphakame iphumele phandle ithi ukhetho aluhanjiswanga kahle. Lokuyana sesingathi thina yi-starting point ukuqala kokuthi i-SADC izwe izikhalazo zabantu bakuleli yalizwe laseZimbabwe ukuhlukunyezwa kwabo lokubandezelwa kwabo. So kukubo ke abantu bakuleliya i-civil society yabo namabandla aphikisayo lomphakathi walo jikelele ukuthi uphakame ulwele inkululeko yawo. Ayinawo amandla amaningi esakhiphe engawenza engawasebenzisa kumbe engakwenza ukuthi ithinte umumo wayo laphaya. So kusebantwini bakuleliya civil society organization lama-opposition political parties ukuthi baphakame-ke balwele inkululeko yabo. I-SADC lamasango
baphakama beyilwela njani leyo nkululeko nxa ungachasisa khonapho Mpofu?
Inkululeko ilwelwa ngendlela eyodwa. Nakuthe kwavaleka amasango okhetho, kwavaleka amasango enkulumo, kwavaleka wonke amasango okuphikisa a democratic, a legitimate, a sonike gaye, kumele abantu bahlokomelwe phakame besingeke siphile kanje. Kono kuyano kwenziwa ngamazwe wonke ngayelwela inkululeko, kumele amaZimbabwe aphakame alwela inkululeko yawo. Akula SADC, akula AU ezobalwela. I-SADC izongena, i-AU izongena, le-UN izongena, abantu sebephakeme balwela inkululeko yabo. Inkululeko ilwelwa ngendlela eyodwa, abantu bayaphakama bathi asizwi ukudla kwantambama kungalunganga, asizwi ukudla kwekuseni kungalunganga. Akula lutho oluzahamba kuleli le ndaba ingalungiswanga.
Ngamanye amazwi uthi OCCC njengoba kuyiyo ekhala kakhulu ukuthi ukhetho kaluqhutshwa ngakuhle le nhlanganiso ezizimeleyo sebengenza abakwenzayo kumbe kutshengisela kumbe sokumele babuyele futhi kusadaki bathi hayi njengoba selivumile ukuthi i-observer mission yenu ngempela yathi ukhetho kaluqhutshwa ngakuhle. So kumele livizele ukhetho olutsha eZimbabwe kumbe kumele bahambe kusadaki bethini khona.
Kufati kumele babuyele kodwa kumele bashobome. Kumele bakwenze kokubili hlangothi zombili. Lethi bebhala izincwadi eziya kusadiki labo bemlanda uhulumende lo wobugwelegwele obumenenene bemtshele ukuthi awungeke ukuse indaba lingalungiswanga. Osadiki labo-UN labo-AU bangenela sokufuna intuthu. Bangenela izinto ezimile, bangenela sokulemibilo, bangenela sokulokuhlokoma. Ngaphandle kwalokho bangakhohlwa abaphikisayo namabandla azimeleyo angakhohlwa. Kumele abantu bakuleleya lizwe basukume balwele amalungelo abo, inkululeko yabo. Baphakame bethi sasingayiseli yikhona kuyoguquka izinto kuleliya. Isathi sekwenzileyo yikuvula amasango ukuthi sibonile siyavuma. Kodwa amaZimbabwe kusamele aphakame hayi sesingayisela-ke inkululeko yethu ikhona kuzoba nokuqala kokuguquka kwezimpi.
Uchamisa njengoba sibona kulezi nsuku uthwaliswe nzima nguchabangu sebemxotshele amalunga ephalamende ubona esala umdlandla yini wokuthi alwisane lo mnankagwa aye kubosadaki atshengisele ngapha ulwisana lochabangu futhi.
Ezabochabangu ngezangaphakathi okuyikuthi kulempi yokulwisa ibandla eliputhayo kulwelwa amalungelo elizwe. Kube nempi yombusa kahle phakathi kwe-CCP. Ngeyangaphakathi ngiyomndeni. Othabangu bazama ukuthi bethi bona kanti silwela inkululeko silwela umbusa kahle. Yindaba ngaphakathi kwebandla inkululeko ingekho lombusa kahle ingekho. Ngakho izimpi ezimbili ezihlukeneyo kodwa ezikhona esizibhekileyo. Ngeyangaphakathi leyani ye-CCP ukuthi sebekhona ngaphakathi abasolayo ukuthi kathi umbusa kahle yindaba ungekho kuleli elilwela umbusa kahle. Yindaba kulokubandezelana, yindaba kulokukhethana, yindaba njalo kulokuhlukanisana, i-discrimination, lo mbusa kabi, ithirani, uku-impose ama-candidates lokunye, ngeyabe yangaphakathi.
U-Dr. William Jethro Mpofu yingcweti ecubungula ezombusazwe njalo ufundisa ezepolitiki eWits University kwele South Africa. Ilunga lephalamende yeMelika elikukomiti yedale leSenate ebona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Jim Rich usekhuthaze umongameli Joe Biden ukuthi engaze wavuselela ubudlelwano beMelika lohulumende weZimbabwe yena athi uqhubeka esephula amalungelo kaZulu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Urich ulobele uBiden incwadi esithi uhulumende kaMnangagwa uqhubeka engahloniphi amalungelo oluntu wathi kumele ukhangelisiswe lokhu. Olwela amalungelo oluntu esebenza emahofisini awenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zinaso umnumzana Ashley Funye uthi kulungile lokhu esithi uhulumende kaMnangagwa uvele esefuna ukuba kube namazwi asuka emhlabeni wonke azakwenza ukuba ame ukuhlukumeza uZulu. Umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba ukhulume ngalokho okushiwo ngumnumzana Rich esithi uvumelana namazwi la.
indaba yokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwama activists into kufanele ilungiswe ngoba i impunity is a bigger issue kwele Zimbabwe. Ungakhangela kulabantu ababe dala be ku regime kaMugabe behlukuluza abantu. Namhlanje ke bahlangana lezi nkinga ngendaba ke yemthetho and the culture, political culture ababe instila ukubana ke abantu nxa bedifa lana kufanele behlukunyezwe. Kuyilungelo lomuntu wonke weZimbabwe ukubana ke ukwanisa ukuba lembono etshiyeneyo. Akukho criminal ukuba lembono etshiyeneyo ngumbono ekhulunywa ngalaba abakuhulumende. So indaba yama-abduction, indaba ye-torture, indaba ufanele ilungiswe, le ndaba ye-imprisonment. Liyakwazi ukubana ke uJob Skali usejele engelacala. Konke lokhu yinto okufanele zilungise ukuze eZimbabwe sibekwazi ukubana sesikwanisa ukuphila ndawonye njengabantu beZimbabwe.
Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Thethi Ncube uthi ibandla lakhe kanti kungeni okukhulunywa ngele Melika.
Usenator weMelika lo uyaphambanisa kakhulu nxa ephongusukuma nje athi iZimbabwe yancindezela abantu. Ukuthatha ngaphi khonoko ukuthi iZimbabwe yancindezela abantu? Njalo ngabaphi abantu asebencindezeliwe? And kungasenani ekubusweni komhlaba awuphongusukuma nje uthi abantu bayancindezelwa ungasitshengisa ukuthi khonokho kuthethe ngaphi. And ziningi indlela zokufika kudecision yona le ezifanana lamakhotsi silabo International Court of Justice silabo International Criminal Court yibo abalomlando wokufika kusinqumo seneso.
Ziyaqhubeka zisanda izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo kaZulu eZimbabwe kulandela ukhetho olwenziwa ngoncwabakazi lonyaka. Abaningi besithi kumele iZANU-PF ikhulumisane le-CCC ukuze iqede ukufuthelana lokhu, kodwa uhulumende uyakulandela lokhu esithi akula muntu ohlukunyezwayo elizweni njalo labo abathi bayahlukunyezwa kumele bamangale emapholiseni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Okusemaphephandabeni, iKroniko ithi iTriple C ilakho ukudabuka phakathi ngenxa yokudoniselana okubangelwe yikuxotshiswa kwamalunga aleli bandla ephalamende lakumakhansili ngomnumzana Sengezochaba Ngu. IHerald yona ithi ukusilela kwesamende kuleli osokudale ukuthi intengo yaso ikhuphuke kwenze uhulumende wathatha isinqumo izolo esokuvumela abantu makhaza lamabhizimusi ukuthi bathenge isamende kwamanye amazwe. Uhulumende uthethe njalo inyathelo elifanayo ngemvundiso yefertilizer. Singene kumbiko elisithumele yona.
Ivuka njani kwistudio sefe? Ye, siyabonga laphana abantu abake bekhuzwe. Indaba yokuhamba nqunu le kathi izalungiswa nini? Abantu indaba abantu bethanda ukuhamba nqunu so. Kathi kuyalungiswa nini khonoko indaba yokuhamba nqunu le? Kathi yona ikhulumende ayikuboni ukuthi abantu bahamba nqunu. Ithini ngokuhamba kwabantu benqunu so phandlela? Abeke ilungise indaba yokuhamba nqunu mana siyifuni ithini.
Ngiyelele enkundleni. Ye hayi sizwile ukuthi nomination court ingenile lamhlanje ngemsebenzi emibi ekachabango kulabantu abasemathebeleland abacabanga ukuthi khona wonke umuntu mangasemathebeleland kufanele asekele umbhedo kachabango labo Kalpan Kugen. UKalpan Kugen labo Chabango ungabheka indlela abadiliza ngayo amaqembu i-AMC indlela abayidiliza ngakhona kuyafanana lokho besebenzisa i-system efanayo lamanje. MDC yayilawo ama-structures lawo okukhulunywa ngawo kodwa bayidiliza bayiqeda nya. UKalpan Kugen umuntu ohlala yisikhulumeli somuntu omotshayo. Umuntu omotshayo sonke isikhathi uKalpan Kugen uba yisikhulumeli sakhe.
kodwa bekungasenani ngoba vele imisebenzi eminingi kaChabangu useyenzile njalo uyenze kwazi ukuthi khona ule backup yenkantolo ule backup yezanophilo kodwa ke hayi masithizeni ngenani libone ukuthi khona kuzahamba njani uma vele abantu belithanda bazalibisela futhi uChabangu ayangeke yezanophilo yakhe lefazi yakhe ngoba eqinisweni isizathu sikaChabangu asicaci ukuthi ngesani ngoba ungeke uthi sembu ulilandela ulidilize okofuna ukufaka izanophilo kodwa uthi khona uyalungisa ulungisani umonzakalayo wayezitshela ukuthi ehlalekutyeli ukuthi yena umuntu olandela imithetho wephathi kodwa wayidiliza njani iphathi yena elandela umthetho wephathi kuyafanana lento ekhulunywa nguChabangu.
Studio 7, sikubingelele kanye labalandeli bakho. Mina ngisacela ukubuza nje kubantu bakithi, isizwe sakithi, isizwe samaNdebele, isizwe sikaMthwakazi, ukuthi labo abasola into eyenziwa nguChabangu bake bazama ukuthi bachazele ukuthi kanti basola ini ngoba uChabangu wenza into enhle. UChabangu uxoshe abantu. So umbuzo elinawo bantu yikuthini? Yikuthi abantu baxotshwe ngubani kumbe abantu baxotshelweni? Okumele kakhulu uhambe phambili yikuthi abantu baxotshelweni, baxotshelweni ukuthi abafana bakhona le Harare khona lesozibeli yibo sebekhetha ukuthi akufakwe bani, akufakwe bani, akufakwe bani, akufakwe bani. Yinto erongo yini nale yokuxotsha abantu abafakwe ngabantu baseHarare? Yikho amakhansela ethu angasebenzi kahle ngoba masekhethiwe laphana asasebenzeli umphakathi, sesebenzela labo bantu ababakhethile beba imposer from Harare. So bakuChabangu, siyakubonga kakhulu ngomsebenzi wakho lo owenzayo. Laba bantu abazongena bazobe ngabantu abazobe bekhethwe ngabantu njalo bazosebenzela abantu, yikho esikufunayo lokho. Hayi, sibonge kuleyo ndawo bakuChabangu noPhugeni, into eniyenzayo inhle. Lo mfana wasemaswingo lo owezithi seyideputy mayor sesilwa kabuhlungu kanje, waye angahambi ayolwela kibo khona ngale ngoba izanu yantanasa khona ngale abantu bonke bavotela izanu kibo khona lo mama bakhe, waye nefuna ukuzoxokozela lapha kobulawayo lapha, kahambe ayomela i-CCC ekhona le kibo emaswingo. Siyabonga.
Ngibingelele enkundleni ninjani basakazi bakwethu. Kanti i-CCC wayidlala ngabantu, wayidlala ngabantu i-CCC, bathatha indawo ka-Studio 7 bayenza indawo ukudlalela. Hawu bakwethu, kanti akusiyini nenithe aningenele ukhetho lwama-by election? Benikhuluma la nifunga nigomela nithi alilungenele ukhetho, kodwa namhlanje njengamanje ngilalele nje la, hawu senibhalisile, senibhalisile, benabuyisela futhi laba baxoshwa akuyibona abafakwa abangena ekhundleni ngokungekho emthethweni, ngibuye futhi niyababuyisela futhi. Hayi ke lana ukudlala ngabantu bakwethu, lokhu kudlala ngabantu straight, nidlala ngabantu, nidlala ngabantu. Ngabe ngiserious, ngaba niyenze yonke lento eniyenzayo? Ayikho nje lento eniyenzayo. Ngibuyisela labantu abangena ngendlela engalunganga, ngibuye futhi niyababuyisela. Hayi khona, hayi khona, hayi, hayi khona. USengezoChabangu uzobuye futhi abamise, nibe nikhale futhi. Yiyo lento ukuthi anibambananga, wonke umuntu ufuna ukuzenzela into yakhe. Hayi, ibandla nje elinganandlela ukuthi lona libhekephi ngompunzi indlemini, omunye udonsi uyale, omunye udonsi uyale. Nibabuyiselelana abantu ababengene ngokungekho emthethweni, nibabuyiselelana, nifuna ukuthi kube njani? Niyaxova. Hayi khona, ayikho lento, ayikho sidalo, 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 hayi khona. Sisisi, hayi, hayi, hayi khona. Khona la kuStudio 7 benikhuluma la nithi nina alilungenela ukhetho lwama-by-election. Namhlanje selilungenela kanjani? Malilungena liphinde libuya linenza same mistake. Nithatha labantu laba abaxotshiswa abangena ongekho emthethweni yababuyisela futhi. Kahlahle nizodlala amatope la.
Studio 7, Edson Nyathi lokhulumayo. Lonke lina elithi uSengezoChabangu uright, alazi lutho, akulanto eliyaziyo. Amshure njalo ukuthi alinasihlobo esiyi-1 senisabulwa igugurawond. Thina sibuhlungu ezihlobo zethu zabulwa igugurawond. Njalo igugurawond leyo yenziwe iZanu PF. Yona le iZanu PF efuna ukubiselwa futhi esihlaleni nguLoyo uChabangu lowo. Wonke la malunga la akhithiweyo ephalamende Ngeke lwabone kubuyela kwesiphu sithi yabe yilizana uPF sikhuma phansi wothi thina sizise sikhuma impande zale sisihlahla sizana uPF ukuthi siwele phansi sihlahla sesibuna yisa ukuthi manje sesifuna ukusiwina nangu chaba ngubuya leyo lamatshena amazwi athele uyathelezela siyahluma ukuthi sasihlumisa futhi hayi thina sikhathele ngalo usengezo lo akahambe kathana ke
Shelele. Hayi siyabonga ke we Studio 7. Asiqhubekeni ngomsebenzi esawuqalisayo ukuthi konke siyabe sifaka lati ama points ethu iwemukela. Ye hayi sengisizwa labantu bakho bayakhala ukuthi kathi ugqumshelele siwakhala la yini anikhalalanga. Inkinga ekhona ukuthi sibaningi kakhulu esifakayo then abasuccessful akuqhutheke benikezwa isikhathi ukuthi bekhulume lathi siyakhuluma kodwa-ke mina into engikhala ngayo ikuthi noma ngisizwa abantu bekhuluma ama-languages abo bala ama-language lawo obandlululo ama-language obandlululo awakhi a-destroyer from i-family a-destroyer ilizwe a-destroyer yonke into what I'm trying to say I'm saying in brief bantu asiyekeleni ubandlululo lokho kokuthiwa kuyaqula ilizwe kwenziwani lani lanani akusakhi and abantu abakhulumayo ngokuquma ilizwe ngabantu abayabe ngaphandle abakhulumi life besekhaya then enye ipoint engifakayo ukuthi abantu bale problem ugqugquzela into ngekuyikhone which is very very ridiculous lokhu ngekuze ukukhone ukuthi wena ukuthi uzaquma ilizwe kodwa wena usebenzisa isithupha sezimbabwe usebenzisa amaphepha asezimbabwe naw usuzitshela ukuthi wena we have got nothing to do ngezimbabwe uyilokho hayi that is typical lies ngamanga bantu ake sihlonipheni okusemthethweni womhlaba wonke jikelele wena ma ule division wethu izanu talk about izanu ungakhulume ngokuthi uyaquma ilizwe thank you siyabonga
lawo bekungamazwi abalaleli bethu abasithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amalunga ebandla elibusayo lamademokrasi kudale laphezulu lephalamende yemelika elesenethi avimbe imizamo yabebandla eliphikisayo lama-Republicans izolo eyokupasisa isikhwama semali yokuphathisa ele-Israel empini yalo leqembu le-Hamas kuthiwa phandle ele-Ukraine. Sixoxe lo landela izombusazwe zemelika umnumzana Tim Moringayi.
Into ehluphayo lapha ikuthi ama-parties akhona ama-democrats nama-republicans badonselana ngendaba zokuthi impi eye-Ukraine ongathiwa isiphumelele and then e-Israel layiqalisa kodwa siyakwazi ukuthi abasekelayo ama-republicans amaningi lapha they are of Jewish Israeli descent so khonapho yikho ngantu abafuna labo ukuthi bathole a good report sesisiya kumkhankaso we-presidential election next year. Siyakwazi thina ukuthi u-leading candidate we-Republican Party u-Donald Trump wayezonda i-Ukraine ngendaba zokuthi babe ngafuni ukumnika amacala ayenziwe ngumntwana ka-Biden e-Ukraine. So wahle wabancitsha le aid laphana esabusa yena ku-office. Kodwa kathesi i-Ukraine sichayi Russia ngensimbi ezizwayo ngangithiwa lapha sokulokudonselana ngoba next year yikho kulwelwa khona ukuthi ama-Republicans siyakwazi ukuthi vele yibo abathanda impi bathanda ukusapota izinto zempi but kathesi kuyasimangalisa ukuthi abafuni ukusapota i-Ukraine kathesi siphumelele ngoba kuyabe sokukhulunywa ukuthi umongameli welizwe uBiden nguye owashutshisayo ukuthi bancedise i-Ukraine so ku-general election next year kuyabe kungahambi kahle for the Republicans.
Ama-Republicans wona kungani kanti engafuni ukuthi kupasiswe ibhili elemali eziya kumazwe omabili enye isiya kwele-Israel enye isiya kwele-Ukraine. Kungani khanya engafuni ukuthi ele Ukraine lalo liphiwe imali?
Ukuyala kwabo lokho is just the political gimmicks thina esikubonayo ngoba siyakwazi ukuthi at the end of the day baza pasa lona leli bill beni soku siwa lo msindo after some debate ngoba iIsrael layo izabe isifuna iaid yona le ngokuchurch so hayi siyabona ngantu abazaba lama solutions in a very near future and sibona lathi ukuthi sebe lo speaker omutsha laye ofuna ukuthi izinto zihambe phambili ngoba ibill leku funda igovernment liyaphenduka I think end of this month so kumele baqede zona lezi ndaba.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika. Kwanele mthakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-fast 7 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.